umnanga ukhona kobulawayo kuthuthe zolontsha i-document wathi izingena kazi kuhambe ziye kwebengisi kodwa mbona ngazathi uma silandela inkulu kamnyaka mnanga kokusukela ngo-2020 kudale sithi wathi i-NPR afika iye kwenza wathi izingena kaziye kwenza kabesesi ku-2023 kodwa kuhlala kuthiwa kuyayenziwa akulanto esiyenziwe ebambekayo kabesese izingena kazinjani aziye kwenza ukuthi ngiqalisa ngolwesingaki akula time frame so mbona ngazathi into leyi ngiwami umnakano yokuthi ezihambi zihambe uthe efika le bambuza ngakho isaseprogramu yokuthi ucreate an impression yokuthi kulento elungiswayo kunganto elungiswayo nokudelela nje izinduna ngokungatharekizi izinduna usukwenza abantu bezane ukuthi mthokotho umuse lento yakho ekuhlukumezayo politically ezizwa zona ezestepbot mbona ngazathi kwakwenzayo
wena ubona zani kumele kwenziweni ngodaba lozi
okokuqala vele ofuze kwenziwe akusuye ofuze kuthethe ukuthi ufuze kube lobana kungafuzanga kube lobana ngoba uthi yena afuzanga kube labantu bangaphandle kwamazwe ofuze benjani bephatheke yena okokuqala kuthi sizibuze ukuthi ngesehlakalo leso wayeyini njalo ama-victims afunane ngoba uma silungisa into le fuze siyizwisise ukuthi kuzele i-bottom up akuzanga kube yi-top bottom ukuthi umuntu ophezulu especially ongani izandla zakhe lazo zithinta igazi le-gugrawundi ebese siba nguye othoyo ukuthi uzibane fuze be khona uzibane afuzanga abe khona okokuqala it is the state that must resolve that that's true but at the same time i-state yiso phela esabulala abantu so yikho kudala i-confusion kathela ukuthi i-state kasisozisabuya sizoba yiso esithonisisa inda isiqala esiye lihlenzileyo yikho lapho okunoduva khona so yikho kuqakathekile ukuthi abanye abantu kuyobuye besincedise ukuthi sidile nodaba lolo ngoba anti sikhuluma ngohulumende uhulumende oke wabulala abantu okwafuze bake bavikele uhulumende nalo wabulala abantu aphonge ukuvuka overnight engazange waconsulta ama-victims athi ukuthi ayi sibe-confidence lawo ngoba kunokuvele sikukhumbule kudulee ukuthi ngo-20 nesikhathi kusakhe isisekelo ama-victims ayekucacela ukuthi abala-confidence lani nohulumende ekobethe wafuna an independent commission kate sakuma siyabulani ngu-emerson ndozibuyeleyo lapho wasuke wahlanganisa izinduna wathi hambani bekhuluma nabantu akula time frame ukuthi kuqala nini nokuthi kuphusha nini.